soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Nhlolanja 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abakumabandla atshiyeneyo eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakumabandla atshiyeneyo eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakubandla lezaphu Triple C, leMthwakazi Republic Party, lamanye bathi abasekela uMnangagwa benza okufana lalokho okwakusenziwa yilabo ababethakazelela owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe owagenqula libutho ngo-2017. Abafisa ukuba uMnangagwa ahlale embusweni bathi uqhuba kuhle inhlelo zelizwe ezitshiyeneyo. Bakhona njalo abakubandla leli abatshaya phansi ngenduku besithi uMnangagwa kasoze eqhubeke esembusweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika. Omunye wabachothoza ukwenzakala kubandla elibusayo ngumnumzana Matthew Sibanda okhokhela elinye lamacele ebandla lezaphu.
Ngikhuluma kunje nje izulu belishina, akusela mgwaqo eZimbabwe. Imoto zethu ziyafa ziwele emagodini kukhoza ama-accident. Akula mithi ezibhedlela babugidi. Abantu ngikhuluma kunje bayafa ezibhedlela baswele imali yokwelatshwa, bagcine o-private doctor babacharge ama-user imali eningi abangelayo. Uthole ukuthi abantu bagcina besifa. Angithi ngikhuluma kunje nje akula magetsi eZimbabwe. Ngikhuluma kunje nje ama-izinto ziyabola ema-fridgini, industry kuyabola bala. Ngikhuluma kunje nje kona lomnyaka esingene kiwo manengi amakampani asevalile indaba yokuthi amagetsi kawakho abakwazi ukusebenza, bengakwazi ukusebenza lamatheksi lawa afakiweyo asemaningi kakhulu. Angithi asesenza abantu behluleke ukusebenza.
Ye, kodwa singathi-ke khonapho kubhubeze kambe yikhona akulwelayo khonokho nqazi ukhangelelwa ngakho.
Hayi vele akusikho lokho okwalelwa ngabantu kubaudlovi. Abantu malele inhlala kahle angithi befuna ukuthi bahlale kahle bazibuse babe lekhulumende oledemokrathi olalela izikhalazo zabantu lembono yabantu kuboniswane. Kungabi lokuthi kulo munye othi khona yena ufuna kwenziwe kanje engathi ngumuntu oseqhatha abantu. Yikho kwenza ke kube lo hlupho lona lolo olukhona elizweni lethu.
Soke kulungiswa njani Bobesi?
Into le ukuthi ilunge yikuthi abantu babe yinto eyi-one eZimbabwe bavumelane. Abantu bayekele ukubandlululana ngemihlobo. Abantu bayekele ukweyisana ukuthi lapha kulabantu abanje abaqakathekileyo kulabanye, laba abantu abaqakathekanga kulabanye. Abantu babe lo mngqondo ofanayo ube eyi-one bavumelane ngento eyi-one ukuthi lizwe lethu ukuthi liphumelele. Kasenzeni kanje. Angithi makuyinto embi bathi asikhipheni into embi sizame ukufaka into enjani eyabantu bonke beZimbabwe abaza kufaka nikani imbono efanayo.
Lo ngumnumzana Matthew Sibanda umkhokheli welinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Patson Sibanda okubandla leZANU PF.
Le ndaba ka-2030 intle ngokuba kubi kwayo, ibe mbi ngokuba nhle kwayo. Ungizwisise khona lapho. U-2030 akamangalisi, akethusi, awula constitution ongathiwa ephutiwe la. I-constitution and social straitjacket ivele iyagotshiswa iyamendwa njengebhasikili nje into eyenziwayo ekhandwayo iyabiloku ikhandwa ngokuya kwesikhathi yona i-10 days le vele mbana wakwangena wasebenza nokukhanyayo uTrump nangulayeliza muzwe ngasoze avume ukuthi aphume engenzanga lutho usebuye kwesibili uzafuna layo ukuthi aqhubekise phambili akumangalisi lokho nxa iZANU-PF ijilo yikho lokho abanye ngababelelungelo labo lokuthi basole nxa besola bangaze bazongena kuZANU-PF bangene bathathe iconstitution bayigaxe ukuthi bafake abantu emlonyeni ukuthi iZANU-PF melithini nxa kuthe 2030 yikho lokho
yes banda manje-ke uchiwe ngake nangu phela uyaxokozela khonapho
unxa uchiwenga engakufuni laye lilungelo lakhe kakhulumi njengo-vice president kodwa akukhona ukuthi nxa kungu-2030 lowo akumangalisi etobe akumangalisi laba be-opposition bona abangela labo president babo babhizi bayakhuluma akula president owazakalayo ukuthi ungumpongo abakhona ayenzeni beqalela ngaphi besehlule kubumbana babe yimbumba bakwanisa ukuma njengoZimbabwe bawange njengama-citizens lawo batho abafuna ukutsho xa ama-citizens lawo aweZANU-PF layo ethe 2030 there's nothing wrong with that one.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda okubandla leZANU-PF bexoxalo Gibbs Dube we-Studio 7 esesigabeni seMzingane eMathabeleland South. Intsha yesigabeni sewange ithi ayiselathemba ngekusasa yalo ngenxa yokwenzakala elizweni kakhulu kusimo somnotho okuqhubeka ukugudeka kanye lezinga lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unokuthi abadlamini usabela lolu daba esewange.
Imuli umuyifisa ngayifisa but ezilongela something engiyenzayo kunzima ngoba ngaze ngibe layo zabagcina ngayo ngizabudlale la imuli yakhona.
La ngamazwi kajaha uLucky Moyo oleminyaka engamathumi amathathu othule siloyiso sokuthatha unkosikazi akhe lo muzi wakhe saqinile kodwa lesi siloyiso siyize nje.
Ngeke ngazama nje impilo lami kodwa akuzange kwaba lento ebusha kwezi khuluma kwathesi ngenhlofonos ngizama ukuthi ngivele akuphumanga lizo.
Osakhulayo njalo unkosikazi Ethel Mokomana oleminyaka engamathumi amabili lane uthi wathi eqeda uform 4 ngomnyaka ka-2018 wasesiyafundela umsebenzi emahoteleni eVictoria Falls kodwa lamanje isithupha sakhe lokhe sibekiwe.
Angiboni ukuthi ngoba almost 2 years lokhu engajikela amaphephazi amanzi alenjisanjalo.
Ngobunzima lobo untombazana lo uthi ontanga bakhe sekezithola benatha izidakamizwa abanye bekhulelwa ngesizathu sokuswela.
Umuntu uyakwanisa ukuswela amaphedzi uyakwanisa ukuthi ehlule ukuthi ethole amaphedzi kwesinye isikhathi umuntu kwanasekuqalisa ukubhlida and then find out ukuthi abantu basebekwazi esigabeni ukuthi umuntu kana sesikhathini sekwanisa ukumithisa sezikhathi.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumfani Khumalo esimfice emavinkilini yendlovu yena osanda kuphuma esigabeni sobujaha othi uzizwa yilokwesaba ngabana wakhe.
Ngiyinjanga zengiqhatshwe enkampanini ukuthi kuthe ngiyazi phesli sengicuthola umhlophe namhlanje abalandele emuva kwami isiwesi okunjengokuthi abantu kuzaze beyithola imisebenzi ukuthi baphume baye eBotswana baphume baye eSouth Africa baphume mbe baye eZambia.
Umnu Khumalo uthi laba khonale benza imisebenzi engelaholo elibonakalayo ebalela ukulungisa izingadi lamajaladi abaqhatshi ukusebenza ezindlini kanye lemisebenzi yokulinda emankampanini okuyikho ake yazama nyakenye kwehlula ukukwenza wabotshwa ngokusela amaphepha ekwele South Africa.
Abafuneki abantu bangaphandle ngale bona bathi one sibathathela amathuba emisebenzi sibathathele yonke into yabo thina ngapha sihluleka ukuzilungisela kona okhokho babo ubaba babo they came to other countries bazokuba ngama-refugees from there batrainer besenza ama-training okukhulula ilizwe lizwe labo selikhululekile thina sisekele ukulungisela lizwe sesiyakwelana
eZimbabwe selele eminyaka edlula amachumi amane liphakathi kwenziki yokuwa kwesisindo somnotho ingcwethi yezithi kubangelwa inkohlakalo lobusela kuziphatha amandla zikahulumende ukunganakekelwa kukazulu kwezamathuba emsebenzi lemfundo kanye lokuchaphaza nje kwezemvelo ezingenza ilizwe leli likhulise umnotho lokhu kubalela amadayimana uphenyo lwe-International Organization for Migration luveza ukuba ele South Africa lodwa lilezizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2 million kwele United Kingdom kuphenyo lika 2020 kwavezwa ukuba kulezizalwane njalo ezedlula inkulungwane yekhulu 112,000 zisabalele njalo kwamanye amazwe abalisa i-Australia, Canada, America lamanye ngemizamo yokuziphilisa ngimele Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Umongameli Donald Trump ukhangelele ukuthi uza kwethula imithelo kumpahla evela eMexico leCanada kuqala ngomhlaka 1 Nhlolanja esithi lokho kuzathuthukisa umnotho weMelika. Kodwa njengoba okunengongakaziwa ingcwethi zenotho osamabhizimusi labathengi bazama ukuzwisisa ukuthi lokhu kuzaba lomthelela bani. Umongameli Donald Trump uthele Melika liqilibezelwa ngamanye amazwe kwezokuthengiselana njalo uzinikele ukulwisana lalokho.
Imithelo iza kwenza ilizwe lethu linothe.
Umongameli Trump uxwayise amazwe angazama ukumphikisa ukuthi uzawethesa imithelo. Ingcwethi zomnotho zilemibono etshiyeneyo ngalokho.
A tariff strategy can be implemented in such a way that the cost largely falls outside the country.
Imithelo le yenelisa ukufakwa ngendlela yokuthi indleko zonke zikhokhelwe phandle kwelizwe.
Ingcwethi yezenotho mnumzana James Galbraith uthi imithelo kaTrump ilakho ukuthuthukisa amankampani eMelika. Kodwa ezinye ingcwethi zenotho zithi imithelo ilakho ukuphazamisa umnotho.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty. From the business point of view, no business owner wants to invest in a country that might face tariffs now or in the future.
Imithelo ilakho kubangela ukungahlaliseki. Njalo kula somabhizinisi ofuna ukusungula ibhizinisi elizweni elilakho wetheswa imithelo kathesi kumbe kusikhathi sizayo.
Abakusolayo lokho bathi imithelo le izakhuphula intengo yempahla. Umnumzana Jonathan Ashferry owasungula inkampani yephepha Plain Coffee Company eseduze leNew York uthi iColombia ingetheswa imithelo uyabe esezakhweza intengo yekofi ayithenga kulelo.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis where the price of commodity coffee is at the highest it's been in
50 years. Kathesi sivele silodumo lokuthi intengo yekofi ikhuphukile. Ukufaka imithelo kuzawengeza lolu dumo.
Abasekela imithelo bathi abathengi balakho ukungaphazanyiswa imithelo le.
That may well be the case in
ulakho ukwenzakala njalo kodwa akutsho ukuthi sisonke isikhathi kuza kwenzakala ngaleyo ndlela. Kumele ubuze ukuthi abathengisela impahla eMelika bazaphatha njani imithelo le. Balakho ukwehlisa inzuzo yabo beqhubeke bethengisa ngentengo efanayo.
Ngalesi sikhathi kukhangelela imithelo engetheswa eMexico leCanada, izizalwane zeMelika zimelele ukubona ukuthi lokhu kuza kuba lomthelela bani emsebenzini kumabhizimusi kanye lakuntengo yempahla. Udaba lolu luqeqe intatheli zindaba ye-VOA uJohn Fernandez lalwethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7. Okwamanje sike sizwe ukwethulwa ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Ntombizodwa Khumalo oka ward 23 eNkulumane njalo engumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle ku Council yakoBulawayo.
Inhlelo ezincedisayo abantu laba baye besehluleka, izakhamizi zabe sehluleka ukuthi zibhadale imali zesibhedlela zikhona. Avele ku kuhulumende la kuma klinika kamansipala umuntu omdala yikabhadali inhlawulo zokuthi kwelatshwa bese kusithi ke laba abanye baye besehluleka ngenxa yezinswelo ethize lathi njengamakhansila siyabarefera kubana bayenikwa incwadi zokuthi bancediseke belatshwe bengabhadalanga i-social development ebesiyibiza ngokuthi i-social welfare izolo kule ncwadi esiyibiza ngokuthi AMTO Assisted Medical Treatment Order yiyo ebayiphiwayo iyabancedisa ukuthi elatshwe okungelanhlawu lokomnyaka longabi thenga amaphilisi ukuthi nxa ehlolwa isiya kuma-x-ray isiya kuma-scan iyasebenza okwe 12 months abeseyirenyuwa ke ekupheleni komnyaka. Kodwa-ke uhlupho olusuka lube khona ukubana ezibhedlela zethu zikahulumende isikhathi esiningi okuningi okuyabe kufanele kwenzakale ekuhlolweni sikhulume ngama-x-ray, sikhulume ngama-scan, sikhulume mhlawumbe ngokuhlolwa igazi ngokuthiyana kwalo abayabe befisa ukuthi bakubone egazini. Okunye kwakhona kakwenziwa ezibhedlela zikahulumende kwenziwa kuma-laboratories la angaphandle a-private. Yikho kwenza nje kusuke sekungathi incwadi lezi kazibi lesisindo esikhulu kakhulu ekulethenini usizo ebantwini laba abaye beswela imali. Uzabe yamukelwe ahlolwe bese kufanele-ke ukuthi baqhubeke ngokukhangelisisa okungabe kumhlupha usezabuya njalo ahanjiswe kulezi inhlangothi ezizimele zodwa ezingayisizo zikahulumende sefanele ukuthi aye kwenziwa ama-test athile. Yikho kusuka kuhluphe khona lokusilela kwemithi esibhedlela uyabe sefanele njalo abuyele ama-pharmacy ayithenga kula ma-pharmacy angayisiwa sesibhedlela. Kube kanti ngabe kulungisiswa le imitshina kuyabe kusithi ngezikhathi kuthiwe ifile, hhayi incwadi lezi bezilusizo sibili olupheleleyo kakhulu oluvela kuhulumende. Siyabe sikhuthaza nje njalo laba bezibhedlela ukuthi kungaze kwaba lobugilimbane ukuthi kwesinye isikhathi kuthi umtshina kawusebenzi wona usebenza, ngoba abanye labo baye besezibhedlela kodwa belabo ezabo indawo lapho abazisebenza khona ukuhlola izinto ezifananayo. Usithole ukuthi izikhathi ngezikhathi abantu bazabe bethola ukuthi imitshina uthiwa ifile kayisebenzi, hamba uye endaweni enje uyehlolwa khona. Kusikhuthaza nje ukuthi lakho hhayi akube lokubaluleka kakube lokuthembeka ezibhedlela ukuze lezi ncwadi zenze abantu bathole usizo olupheleleyo.
Ukuphuma kwelizwe leMelika kumanyano we-World Health Organization kungaba lomthelela bani kundlelo zempilakahle?
Kuzalethu uhlupho olukhulu kakhulu kulizwe lakithi leZimbabwe nxa sikhangele ezempilakahle. Ngikhuluma ngikhangele koBulawayo, ngikhangele amaklinikhi ethu kamunisipala ukuthi besincediseka kakhulu kuma-programs athile kakhulu inhlelo eziphathelane lengculaza ye-HIV besincediseka kakhulu ngaphansi kwe-PEPFA. So nxa ingasekho zingasekho lezi nhlelo kuza kuba lokuhlukuluzeka kakhulu kwabahlali ekutholeni usizo. Ngikhangele kakhulu nje entweni eziphathelane lengculaza HIV, ngikhangele emikhuhlaneni ethatha amathuba ebantwini abayabehlaselwe HIV. Ngitsho le nhlelo ezokukhuthaza le mikhankaso ebisenzakala ukuphuma kweMelika kuza kwenza ukubana i-World Health Organization ibe lokunzima ekuthini ibe le miphumela emihle yenelise ukuthi inhloso zayo le migomo yayo yonke sekumile. Kuza kwenza kube lobunzima kakhulu ekusebenzeni.
Leyo bekuyingxoxo loCounselor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane. Njalo ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje sisenyakatho eMandebeleni eBuvi District esigabeni sesiganda lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotshekesha kumbe abemba igolide ngaphandle komthetho. Izakhamizi zithi intsha yakulindawo isiphenduke umhlambi kazelusile futhi abantu bayabulawa mahlayana nje. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Thomas Malila.
Asiphephanga endaweni yakithi kusamaqanda o ibhodlela, yiyo impilo esiyiphila laphana. Yikho silezikhalazo ukuthi nga ihulumende iyangenela sithuthuke lathi njengakwezinye indawo, ngoba lokho okwenzakala kithi angikaze ngibuze kwezinye izigaba.
Ungasipha umzekeliso ngokwenzakalayo?
There are so many cases ayenzakale esiganda, amanye ngalabo 5 years, amanye ngalabo 2 years, kodwa ayaphuma kuma radios. Ekugcineni sibona lokho kumi kunjalo. For instance, ngikhulume kulo umamazala wami wabulawa kabuhlungu edayise inkomo yakhe, wangenelwa ngamasela ebusuku, of which kwakungamakhelwane bakhe abambulalayo. Bagamula bagamula lo mntwana bayalahlela ebafusini. Umama watholakala emnyango wendlu elele kungani wayedlenguliwe. Lokudlengula ngoba laba dokotela zakukhuluma ukuthi umuntu lo wabanjwa iganyavu. Kodwa lamanje lowo muntu onguye ukuthiwa wenza icala, ngokukhuluma kwabantu umuntu lo umfana lo lamanje ulokhu esenyathi. So ungakwana ba 4 years, 5 years akabekwanga kwageja igodi, wayekelwa kunjalo kwathiwa uzibophele. Nguye obulele umama lo wenza into ezinje, kodwa kuyibo abantu abahambayo abaphilayo. Lo mfana lo kakabekwa 4 years.
Ngamanye amazwi lapha lisola amapholisa?
Asiwasoli amapholisa. Inkamba yakithi ibambe izigaba eziningi kakhulu ende njalo zisekudeni. So inkamba eyi-1 ayikhona ukuthi irule izigaba zonke lezo. Yikho besicela ukuthi uhulumende isisize ngamasotsha bezofaka kumbe i-tent the nearest police station ezabincedisana lamapholisa for umnyaka. Maybe kungadeda kwehle kona njengebusuku kakuhambeki, uzwa ngehloka ma uganyulwa bangena ezikhwameni bathatha amafoni, bathatha mali, bathatha yonke into. Indawo yakithi ifuna ukusetshenzwa namaphoyisa abehlomile.
Sibonge umnumzana Thomas Malila, isakhamuzi sesiganda. Zimbabwe. Sixoxe njalo lesinye isakhamuzi umnumzana Frank Ngwenya.
Abantwana bengadakwa, bathethisa, bayenza njani, bachaya abazali, konke lokhu ngaze sizama ukuthi kuyaripotwa, kwenziwa njani, akukhanyi. Isela kuyalibamba live lihamba lezifuyo, libona selihamba la. Silo munye indoda lapha kithi okuye wasuka from Cholocho wazodlala amadili lapha kithi lapha, bazotsho nje amadonki kithi la. Kodwa akula nto eyayenzakalayo, ngitsho iy'shiwo zethu ziyaphela la. Ungaze uhambe emthethweni kumbe ngale bamaphoyiseni baye sebevele sebekhulumisene lamaphoyisa akudala. Njalo lezi nsuku zawuthiwa kusebenza isikali esincane, sisa lesikali esincane phela thina ukuthi sibe mauvele ungawoni iy'nto ezininginingi uyabe ungazazi. Okwakho yakulokhu sizwa ubuhlungu futhelwa.
Bathi sigoqwa sisemanzi Ngwenya, lisabagoqa yini abantwana?
Sesehluleka lokubaqondisa ngesimo sokuthi ungamuthi phu tuphambanisile. So kumele amaphoyisa edile layo wena ukuthi ungitshaye njani umntwana. Lapha baba kungcolile la, kungcolile la.
Lingaphathiswa njani pho?
Lesi sifiso sibizwa ukuthi ngayo lugale esikolo laphana kusiba lepholisi, ngakungcono kakhulu.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lezakhamizi zesiganda ebubi ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotshekesha kulumango. Omkhulu wamapholisa esiganda uthe akakwazi ukukhuluma ngalolu daba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Amala pumale,
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba eliziviza ngokuthi amadela kufa leli qembu lidabuka elupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Bantwagiti, okulumayo silence in Chongyeni, odabuka endaweni yaselupani, esigabeni sasePhofu, ePhofu noMezamani. Kule ndima yomculo, sengihambile kodwa ngingahambi nzima. Ngisase nama albums amathathu. Lokho engisalwisa, nami lokho engisaphusha. Ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayangisupporta kumbe abantu bayangifollowa, bangithole.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba zami engitholakala kuzo zithi 0697602188 0697602188.
Abalandeli ubachiyela wapha manje?
Kubalandeli ngingatsho nje ukuthi abaqhubeke besupporta nje onke umculo njengoba lami ngena le ndima. Ngifisa nje ukuthi ngabe bayangisupporta kakhulu. Ngiwamazwi engawatshiyela abalandeli, ngiyabonga.
Ngesukani ngesikhangele ebesihamba phambili. Abakumabandla achiyene eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.